Laloba umhlangano lo ubujonge ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe, ibandla elibusayo eleZANU-PF belingabuyanga, njalo amabandla lawa asole ukungabi khona kwalo, bethi yilo eliqala ubudlwangudlwangu. Unkosikazi Thamani Moyo olilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe njalo engukhansila ka-Ward 15 ngomunye wabasole ukungabi khona kwebandla leZANU-PF.
I-reconciliation leyi ebuyayo kathesi buya lamakhomishina, mina ngibona ngathi iphuzile, baphuzile ukuthi bayilethe into okwakumele ukuthi ilethwe kudala. So nxa isibuya kathesi angibona ukuthi ingaceda i-hatred ekhona ebantwini, ngoba kathesi zithize abantu siyalwa, sidivided, sisilwa nangomhlobo njalo, sisilwa ngokuyeyisana langobulili.
Omunye njalo obekulo mhlangano unkosikazi Desang Nare olilunga leZipa kanye leZaphu usale ukubunjwa kwekhomishini, exwayisa ukuthi isebenze kakhulu emaphandleni labantu abayibo abahlukuluzwa ngumbhuqazo wegugurawundi.
Kumele iqalisele from the roots, from the ground, especially emakhaya okulabantu ababa affected okuzwayo, ngoba kulabantu vele ababa affected kungafika khona ekhaya lakho umbuza umuntu ukuthi kanti lapha kwenzekanani, vele ngakuphendula yaqala ngokukhala. Indaba yakhona ayikhulula, and nxa behamba abantu be-peace and reconciliation laba, they should make sure ukuthi lapho bahamba khona bahamba labantu abazwa i-language, bangahambi bejinde amathayile gqoke isiletho ngoba ngale bazagijima.
Umnumzana Kenneth Magwizi obona ngokukhitshwa kwembiko kuZipa uthi ikhomishini le ifana lempisi exosha imbuzi egangeni, kuyiyo njalo ehleli esibayeni.
So i-5 years lezi ezideleyo for this government ku-constitution angiboni zizazala lutho, ngoba yona i-commission le ama-handlers ayo yi-ZANU-PF, and yena i-head of state nangokwakhe waba involved ku-ZANU-PF. Nguye owayengunkulunkulu wokutsho ukuthi umuntu uyaphila kumbe uyabulawa ekugcineni. So angimboni engaba ngumuntu oza kuyabikelwa ukuthi abantu bakhalaza besithi khona kuzabanceda labo bantu, ngoba yena enguye owayeqhuba abantu ukuthi babulawe.
I-NPRC ithi izaba lomhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare, lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa yikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.